Siyabonga Gibbs Dube, siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 7 ngoNhlolanja 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izilukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inyathelo elithethwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai lokuba abasekeli bebandla le-MDCT bangasebenzisi inhlelo zebulenjini kungelamvumo yakhe ludala inkulumo.
I think ufuna ukuzihlekisa ngabantu because at this point in time uvele usekelo lwakhona seluziba, abantu nje sebemthatha njengomuntu osehlulekile already. Usplita kwe-MDC kusiyakusiba le-MDC renewal, sekwenze i-MDC kaqhophela uMorgan ibe wichi kakhulu.
Ibandla le-MDCT lithi kalisoze lincedise abaphila ngokuthengisa emigwaqweni ukuthi batshengisele.
Uyabona into ekhona, yebo ungayenzakala khonoba uhluphi kwadade abantu bonabo abayabe beyibo oyabofunti bona ubancedise kababuyi uyasala kuhenda wena ungasuwevenda amavenda zakho yasekukhangele segoqizane.
Okwezemidlalo sizakhangela ubudlwangudlwangu obuqhamuka emdlalweni wenkezo ye-African Champions Cup eqale obuphakathi kweGhana le-Equatorial Guinea.
Yebo kambe ngabe wesehlulika lapho lalapho, kodwa kokungamelanga ukuthi bona abantu bakhona bachayela abana-ke abafikeli begqumbi leGhana bazebangena egrawundini. Siyakwazi okwafa abantu abaningi indawo zokuthi silana lokhu abantu befucana-ke emastendini balimazana, kodwa into esithaba esijabulisayo ukuthi-ke sizula ukuthi hhayi akula muntu ofileng bade sisabe ukuthi ngenxa yokuthi abantu abalimeleyo bafana phansi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inyathelo elithethwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai, umkhokheli we-MDCT, lokuba abasekeli bebandla lakhe bengasebenzisi inhlelo zebulenjini kungelamvumo yakhe seludale inkulumo. UTsvangirai wazise ngolwesine ukuthi abasekeli bebandla abasebenzisa indlela zokugwejisa lokwethula imbiko ebulenjini ezibalisa iFacebook, Twitter leWhatsApp sokuzamele badinge kuye imvumo yokusebenzisa lezi ndlela nxa kulokwenza lebandla le-MDCT. Iningi likaZulu okubalisa abasekeli be-MDCT balenkundla ezithiwa ngama-groups kulapho ababonisana khona imbono bexoxa okuzamele bakuvale lokhu lezinye indlela zokukhulumisana ezifana labo WhatsApp nxa bengalalela imbiko kaTsvangirai. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezokwethulwa kwembiko umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I think ngingathi mina kutshengisela ngingathi kuswela ulwazi kaMorgan Tsvangirai, ngingathi i-desperation kaMorgan Tsvangirai, because amboni ukuthi kona kulabantu abangacela i-permission kuye ukuthi bengene ku-Facebook kumbe bengene ku-Twitter, because yiyo esiyindlela abantu abacommunicate ngayo. Embona kanjalo futhi yena ngokwakhe upresident kalalwazi lokuthi into lezi zisebenza njani, because mbona kami ngizabakwazi ukuthi kwehlule izinto akuzama i-PF ukuzama ukumlisa into ezinjalo. Zacabanga ukuthi kona 2 days ago upresident Mgabuyile ama-CIO wazama ukulandelela ama-journalist ecitha mimpikisa leyo, kodwa impikisa beyigcwele kwi-intanethi namuhla, ngoba vele ngendlela i-social media yenza ngayo is too fast ukuthi vele there is no way nangayistopa ngayo, because abantu abe-MDC balakho ukuthi besebenzisa amanye amabizo abangase umabizo abo eqiniso, noma bengasebenzisa amabizo abo kala nto angayenza, because I don't think ulayo i-mechanism yokuthi ehlole wokuthi wonke umuntu wenzani. Plus ngibona ngani sezama ukuba yi-detector, because awungeke utshela abantu ukuthi bamele bekhulumeni bengakhulumini, ngoba i-censorship leyo esilwa ngayo ukuthi upresident Mgabe ufuna ukusensa abanye, yena khona ukuthi kusifala ngakho uMgabe yikho exactly asefuna ukukwenza.
Nxa sikhangela kwezosekelo lapha, singathini ngodaba olunjengalona lolu? Luyamyenza ukuthi aswele na usekelo, kumbe abantu bazayala belokhu bemsekela ngobuningi?
I think ufuna ukuzihlekisa ngabantu because at this point in time uvele usenzelolwa khona seluzima abantu nje sebemthatha njengomuntu osehlulekile already usplitter kweni kweMDC kusiya kusiba le MDC renewal sekwenze iMDC kakhokela uMogeni ibe weak kakhulu so I don't think ukuthi at this point angathatha ithuba lokuthi bebhala izinto benika ama-structures anjalo because ngibona nje ezalulusisa i-support ngento nje engelancedo ngabe uyayekela abantu nje bezikhulumela lokho abaza kukhuluma ngoba anyway bazakhuluma vele abasezi bethule
lo ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi yecubungula ezokwethulwa kwembiko bekhuluma le studio 7 ese ekwabulawayo
kusukela ngolwesibili sisungula uhlelo lwabasakhulayo khonapha ku studio 7 ku live talk uhlelo lwe the connection Lisithumele incwadi lisazisa ngelifuna sikhulume ngakho kulolu hlelo kunombolo ze WhatsApp ezithi 001-202-465-0318. Lisebenzise i-hashtag ethi The Connection nxa liku-Facebook kumbe ku-Twitter. Asihlanganeni ngolwesibili maviki wonke wonke kuhlelo The Connection ku-Live Talk Konapa ku Studio 7.
Abaphila ngokuthengisa ezidaladeni bathi badaniswe yimbiko kamphathintambo wezabelo umnumzana Ignatius Jombo eyokuthi kumele basuke ezidaladeni ngoba besephula umthetho. Abanye abakhulumele Studio 7 bathi kuyambangalisa ukuthi uhulumende ngathi basuke lapho abathola khona ukuziphilisa lemuli zabo yena isehluleka ukuvula amafekitali asevalwa mihla lemihla. Abanye ngabathi sekumele ibandla leMDCT elathi lizasungula inhlelo zokutshengisela libakhokhele ekutshengiseleni lokhu. Kodwa ukansila womuzi weSouthern eHarare engowecelele MDCT umnumzana Peter Moyo uthi lokhu kunzima ngoba abantu bengafuni ukutshengisela.
Sibe sikhona sibili kuhlanye laphana sitanyele emgwaqweni labo minista bonke okasikwena labo Jombo bekhona nathi sasikhona sibili sitanyele emgwaqweni so asebekhuluma ukuthi khona abantu kufuze liphume emgwaqweni lihambe lapho elaphiwa khona ikansili abayakha izindlu bekhonke uyiveda ama-open spaces isukani yikho kakutshiloyo kodwa-ke kuze sibe kwazi ukuthi khona kathi kuthi abantu bonabo baze baye khona kwakuvele kuhambe njani yikho kuqakathekile khonoko njalo nxa sikho nabantu labo basuke imisebenzi yangikhona ingaphi kwendawo kanti i-5 billion leyana imisebenzi leyana esasiyipromisa futhi ngama-election ingaphi yikho abantu bafuna ukuphila bafuna ukuba ngabasela bafuna ukuziyenzela into zabo bebethengisa yikho mina angikuboni kuqondile lokho yinto engafanelanga kufanele banike umphathi icebo ukuthi khona lapha njengoba kade lithengisela lapha hambani-ke niyethengisa lapha so ama-land barons yibo abaphambanisa izinto bayabuta abantu empare babuthe ngaphi babuye labo bathi hamba uthengisela laphana uyabunika mina imali ikhathi lilokhu ikhangele so lathi sokusibamba nje senzisa ubuhlungu ukuthi khathi abantu bazaphila njani so njengoba bayibo abathi baphume mina ngithi kukibo bazabona ukuthi kona bangawuhambisa kanjani ngoba lokhu awusoko ekansili sokungokwegavumenti manje bekazi abantu
manje pho lina njengebandla ayisikho na elalikhangelela ukuthi abantu nxa sebephathwa kanje batshengisele lina njengebandla libakhokhele
uyabona into ekhona yeke kungayenzakala khonokho akuhluphi kodwa-ke abantu bonabo abayabe beyibo oyabe ufuna ukuthi khona ubancedise kababuyi uyasala suwedwa wena ungasuwevenda ama-vendas angkhona sebekukhangele sebegoqizana so yikho sisithi thinaye kungcono bathathelana nohulumeni xa befuna ukusuka bazasuka kodwa babekwazi ukuthi khona bazophila kanjani xa bengakwazi ukuthi khona bayaphila kanjani hhayi lokho sokukibo thina njengebandla nje ungazi ukuthi khona sifuna ukuyenza lokhu siyenze lokhu uyabe usuzayenza wedwa bona abasoze babuye sake sakuyenza kakhulu o-final push obani abantu bonke sesabona ngakuda fo siyasela ukuthi khona abantu bezimbabwe singabancedisa njani abancediseki abantu abaningi besezimbabwe lapho ngoba ngafuna ukuthi babayenzelwe babona bengayenzi lutho
lo ke ngumnumzana Peter Moyo ukansila wedolobho leHarare engawebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 5940 la ku 15455 kHz. Lilakho njalo usithola ebulenjini ku internet ku Kelly ethi www.studio7news.com. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga osethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyanamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lonkosikazi Debra Mokasa, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo abathengisa impahla ezijiyeneyo ama-vendors eZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, ukuze sizwe ukuthi abesifazana bawuqhuba njani lomsebenzi ngesikhathi uhulumende esithi abathengisa ngokungekho emthethweni kufanele besuswe ezitaladini. Siya kwamukela kuhlelo nkosikazi Mokasa.
Yebo, ngiyabuzwa.
Kunhlanganiso yakho liyakelikhangele inamalungelo abesifazana, njalo lingathi abesifazana kuyini bona okuhluphayo ababhekana lakho kwedlula abanye babo abesilisa labo abathengisayo?
Okay, ngiyabonga ukungamukela kohlelo. Sizaqala sikhangele sisusela phansi. Umama nguye okhanya ethwala yonke le imithwalo. Uthwala ubaba, uthwale abantwana, ethwale konke lomsebenzi. Uma sikhuluma ngomsebenzi, sikhuluma ngemsebenzi yena yezandla yokuzenzela, okuzithengisela amatamatisi, ubene yokuthunga, ubene yamagadeni. Uma sikhangele njalo, sibona nje inhlupho zabo omama kakhulu abalazo. Ikhona lokho bathatha bebe lokuzinikela entweni zonke. Ngingathi njengesilungu ama-responsibilities wonke. So kufuze umama ebone ukuthi abantwana badlile, abantwana bahambile esikolo, ubaba ugwezile, ubaba ugqokile, ubaba uhambile yini, wasela. Ngaye ngaselanga, sokumele kube ngumama yena othatha that responsibility yokuthi iselele abantwana.
Manje ke lapho sokufika ekuthengiseni, ungathi indlela abesifazana abaphatha ngayo umsebenzi wabo iyabe iyedlula abesilisa, ngoba bekwazi ukuthi wonke umuntu uthembele bona endlini.
Ye, kuvele kunjalo ngoba nxa sizikhangela emsebenzini wezindlini okuthengisa, omama yebo abavuka ekuseni begijime emamakethi, besuke ekuwodeni izinto zabo, bagijima futhi begezisa abantwana, bebona ukuthi abantwana basebehambile esikolo, besuke lapha sebethwalaka izindithi zabo sebesiya kumamakethi. And ekugcineni futhi yibo futhi abaphuza lokutshayisa, ngoba izinto abaye bezithengile kufuze ziphele, kufuze bethole leyo mali. Abazaphinda bethenge futhi izithebo besuke beyithengela bephekela omkabo ngemakhaya labantwana.
Kodwa sesikhangela inani labathengisayo ezitaladini, ngokubona kwakho ubona ingani baningi yini abesilisa kulabesifazane?
Abesifazane baningi kakhulu. Njengoba vele nxa sikhangela izini lephesenti yokuba ngomama, even lekuthengiseni omama yibo abakhona. Obaba yibo abazamayo nje khonoko ukuthi bethi namhla bathengisile, kusasa nxa sebezwe ukuthiwa ile ndastri evulwayo kumbeni kulo msebenzi, like ngikhathesi njengesithi council yethu ile msebenzi leyo yokuvala ama-potholes imigwaqo, ukugeqa emgwaqweni izihlahla lani. So baye besiya khona ngazi ama-responsibility abo mandutshwane kani omama, omama yibo abagcwele ezitradeni.
Yes, sesikhangela ukuswelakala kwemisebenzi kakhulu lapho emafekithali. Kungabe kunika abesifazana umthwalo yini ukuthi kube yibo abaphandela imuli nxa kuyikuthi obaba sebehlezi ezindlini?
Kakhulu umthwalo ukuba omama kakhulu, obaba abakho emisebenzini. So i-responsibility lokuhlela kubomama, ngoba umama kangeke ehlale umntwana engayengeso. Omama balama-disadvantages amaningi. Like nxa sisemgwaqweni, omama yibo abaphandle aba-ill-treatwayo, abaphathwa kubi. Like njebana nxa begijinyiswa, omama bawiki bagijinyiswa bebanjwe kakubi ngamapolisa, besuke lapho beye emabhoda beyesetshwa kubi, besuke lapho beye kumbeni begade amarori, betholela khona lokhu ukuhlukuluzeka ukuthi sezagcina ngikhomba udriver kwenza ukuthi ngichathisele izinto zami, enxa ngiswele nendawo yokulala ngicine sengikhomba udriver ngilala emarolini kumbeni ngenzeka. So mama balenhlupho vele eziningi ezikhompedi obaba, ngoba yofanele ukuthi ubaba nomele sigqoke esiyi-1 uyakwanisa ukuhamba ichaphe ebhotwana iphenduke kungekahluphi but umama uyafikelwa langesikhathi ngapha kalala lokuthi uyangena kuyiphithelethi ezincedise esilolo ngokunye lapho njengoba nomama silezi vele kuningi oku-affect omama ngenxasi ku-informal.
Umbuzo wami ogcina ukuthi kukhona elikwenzayo njengenhlanganiso ukuthi likhange lawo abamalungelo ngendlela ehlukeneyo ukuthi bayazuza yini indawo zokuthengisela ngokusemthethweni?
Hayi, njengabo mama kukhona sibili kuningi esizama ukuthi sikwenze ukuthi sinike la i-counselor la isinike i-first preference. Sivela ku-workshop ade sihlangene ukuhlanganisa sibumba ubuhlobo le-counseli kanye lama-informal traders. Lapho sizacelela futhi omama ngezigaba zabo ukuthi omama balentandane bangaka, omama abangabaselwakazi bangaka, omama abazimele kodwa omama balabo baba abasebenzayo bangaka. So nxa sesisiya kukhansili sesibacelela izindawo siyathatha yona le imbono yokuthi ikhansili layo iyakubona ngelihlo layo elibanzi ibesibanika nokuthiyana ngezigaba lo ngukuthola kwabo lo ngukuswela kwabo.
Sibonge unkosikazi Debra Mukasa, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo abathengisayo eye Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association. Asihlanganeni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo. Lilami owenu Thandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Sibongeke uSthandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Njengokutsho kwake, thiyani ke indlebe ngevikezayo kuhlelo lunye. Okwezemidlalo lamhlanje, imidlalo ye-Africa Cup of Nations isifika kwemlindo yacina kusasa lapho okuzancikilana khona amaqembu athi eleGhana lele-Ivory Coast. Kodwa umdlalo olokhu semlonyeni wabaningi ngowangolwesine lapho kuqhamuke ubudlwangudlwangu phakathi kweqembu leGhana lele-Equatorial Guinea. Sixoxe lengcwethi ehlaziya ezemidlalo Ezra Chisa Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umdlalo lo ke Chris umdlalo yangisiki kakhulu iAfrica usifake uhlazo olukhulu ubana ke abantu abayibuke abakhethweyo ukuthi benze imidlalo abe Equatorial Guinea bazayenza into ezenzekele izolo umhlaba wonke ubukile kuyaya ngiso kwenzakele abantu bonke bebethande ukuthi hayi leli lizwe lakhethwa ngokuthiwa liziphethe kahle kwasothiwa hayi selingadlala ke umdlalo omkhulu kangaka we-African Nations Cup. Kodwa wasekusuka sokuyangisa sebejikijela ngolwesine sebejikijela befaka zonke izinto betsha abantu beGhana babuyile ama-supporters kwayangisa kakhulu.
UNompembe ubona ungani yena ubephethe kahle na umdlalo?
UNompembe kuyaziwa ukuthi umpete kaNompembe kuthiwa lokhu awukhulumile kufinala kula nto etshintshayo ukuthi ujikijela kusatshintshi lutho. Yebo kambe ngabe wayesehlileka lapho lalapho kodwa kokungamelanga ukuthi bona abantu bakhona bachayela abana-ke abafikeli beqembu leGhana bazangena egrawundi. Siyakwazi okwafa abantu abaningi indawo zokujikijelana lokhu abantu befuqana-ke emastendini balimazana. Kodwa into esithaba esijabulisayo ukuthi-ke sizula ukuthi hhayi akula muntu ofile ngobade kusisaba ukuthi ngenxa kulabantu abalimeleyo bafala phana. Kodwa kubi kakhulu kodwa umthetho webhola wonke umuntu wazi ibhola uyakwazi ukuthi Nompembe ngakhuluma lokho okhulume akula muntu ongakuphisa.
Siyabonga ke Mdawini ngu-Ezra Chisa Sibanda kelo ingcwethi kwezemidlalo obekhuluma le Studio 7 ekoBulawayo.
Kusukela ngolwesibili sisungula uhlelo lwabasakhulayo khonapha ku-Studio 7 ku-Live Talk uhlelo lwe-The Connection. Lisithumele incwadi lisazisa ngelifuna sikhulume ngakho kulolu hlelo kunombolo zeWhatsApp ezithi 001-202-465-0318. Lisebenzise i-hashtag ethi The Connection nxa likuFacebook kumbe kuTwitter. Asihlanganeni ngolwesibili maviki wonke wonke kuhlelo The Connection ku-Live Talk konapha ku-Studio 7.
Hayi, siyabonga ke Ntungamili. Yikulugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.